Kusasa umnumzana Joe Biden uyagcotshwa ukukhuthala okwenza amabutho e-Republican Guard sokukhanya ngathi lidili eleSomalia kumbe e-Afghanistan. Ye, abanye bathi kutshengisa ukuthi i-America silahlekelwe luphawu lokukhuluma ngezombuso osegcekeni i-democracy. Kodwa kuqakathekile sivume ukuthi imbuso yonke ingangenelwa izigebenga, kukakhulu nje njenge-Uganda kumbe namanye amazwe e-Africa okubusa khona zona izigebenga. Esikubona e-Capitol sokungcolise kakhulu ibizo le-America. Umbuso ka-Donald Trump ulobuqili, amanga, lobuqholo okweminyaka embalwa. Ye, ucatshile okwakhethesi kodwa enguye owahlukweza ulo nyovu, yikho silenhloni. Okwakhathesi kukhanya ukhuma ngokuxolela amatsotsi lana ayebambisana lawo embusweni wakhe.
Ikusasa ke ibonakala injani? Ubona ingani umnumzana Biden engenza ngcono yini, ikakhulu ekuphatheni lezinhlelo ze-COVID-19 kanye lokumanyanisa ilizwe?
Nxa ubala ibhuku kumbe incwadi eka-Obama ethiwa khona Promised Land, ubabaza kakhulu uJoe Biden. Yena uBiden ukhuluma ngensuku zakhe zakuqala, i-first 100 days, echasisa azakwenza ngomanyano futhi ngomkhuhlane we-COVID. Hatshi, ukhanya ezaba ngomongameli olozwelo. Kodwa iziphukuphuku leziya ama-rightist akaTrump labana kuzamele ahlale ewavulela amehlo njengesikhova ngoba akayindawo.